Soko izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 5 Mpandula 2022 ngokeyino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi ukuthi siyenze. Sibona abantu izikolo zivala bebuya bethola amaphepha okuthi ayifizi sifika khona kuko 600, 700 singatshelwanga.
Namhlanje usuku lokuvulwa kwezikolo osolithiye abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo esezihlawulwa ngedola leMelika.
Kodwa akuchithi ayikuthi bazahlabelile ngoba kasibuyele emuva. Sasa siyavuyela khona. Bathi kuhlehla kwengqama isikuba lekuyazi siyagoga. Kodwa yenza ukuthi hayi kwanamuhla laba babesithi batshayile 1-0. Kodwa hayi lathi kusasa siyashona.
Amapolisa weZimbabwe Republic Police namhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court kobulawayo. Ummeli wezengeza weStedale lePhalamende ongowebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change, uMnumzana Job Sikhala, ubikwa esesizwa ngcono lamhla. Zonke lezi ndaba lizazizwa lezinye kulumsakazo. Namhla lusuku lokuvulwa kwezikolo osolutshiya abazali belokukhathazeka ngendleko zesikolo ezihlawulwa ngedola leMelika kuthi eyinye ingxenye ibhadalwe ngesilinganiso sedola esemkambo omnyama. Ngasikhathi sinye abazali baveze ukujabula ngokuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi kanye lokuthi imhloliso izabhalwa yonke iphele lonyaka kungadluliselwa ngakumnyaka ozayo njengeminyaka edluleyo. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo.
Ukuvulwa kwezikolo ithemu lokugcina elokuphutshisa umnyaka kuthiye abazali belemizwa etshiyeneyo ngezifundo zabantwababo bethi kuyadingeka ukuthi babe khona nxa kusiba lenguquko ezikolo. UMnumzana Thawungana Ndoro isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi imihloliso yonke iyabhalwa lonyaka akula ezadluliselwa kumnyaka ozayo.
There will be no spillover of examinations there this year. All examinations will be written this side of the year.
Akusoke kube lokudluliselwa phambili kwemihloliso iye eminyakeni ozayo. Asikhangelanga okwenzakala eminyakeni edluleyo. Imihloliso izalotshwa ngumpandula umfumfu lolwezi. Njalo izikolo ebezibeke imbadalo ngemali eMelika, abazali bayanelisa ukubhadala ngesisindo semali yakuleli e-US emthethweni. Izikolo azivunyelwa ukubamba abazali ngamandla ukuba bebhadale ngemali yeMelika.
Unkosikazi Sanele Nyoni, omunye wabazali olabantwana abafunda behlala esikolo, uthi abazange bavumelane lesikolo ngokukhuphulwa kwentengo zesikolo okumele bazibhadale behlanganisa idola leMelika leZimbabwe.
Ayisikufisi sikhweli lokunye okungayenziyo, akunzima, vela sikwazi ukuthi siyenze. Sibona abantwana izikolo zivala bebuya bethola amaphepha okuthi ayifizi sifika khona kuko 600, 700 singatshelwanga. Thina into esiyenzeka ukuthi abazali kumele size emhlanganweni siyovumelana lesikolo ukuthi sikwanise ukubhadala imali engaka. Manje kwakhathesi sebasijumile, njalo kade besitshela ukuthi khona nxa sibhadale imali yangkhona ye-school fees yonke nemali yamabhasi konke ukuthi umntwana ahambe esikolo. So kwakhathesi nasiphomba ukubhadala sikwanisa zathi abantwana hambanini esikolo.
Unkosikazi Thobekile Ntuli ongumzali uthi uhulumende kumele aholise ababalisi kuhle ukuze bengakhalali umsebenzi.
Siyananzelela njengabazali ukuthi kulomehluko khathesi ukuvula kwezikolo ababalisi bakhona. Esesikucela ukuthi uhulumende aholise kuhle ababalisi ukwenzela ukuthi bengabi bekhalala umsebenzi. Ukukhalala umsebenzi kwababalisi kuyabisela abantwana emuva ikakhulu emfundweni zabo.
Unkosikazi Thembekile Ncube umgcini sihlalo wesigaba seLupane kunhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uthi bakhangelela ukuthi ithemu leli liqhutshwe kuhle.
Izikolo zivuliwe kodwa kusezikolo kuyadana izinto. Ababalisi abanelanga ukufinyelela ezikolo ngenxa yokuswela imali zokugada amabhasi nemali zokuthenga ukudla. Abafundi labo behlulekile ukuya ezikolo ngenxa yokuthi indleko zesikolo sezibhadalwa ngedola lase-America abazali abanganelise ukulithola. Uhulumende wenze impazamo yokuthi indleko zesikolo zibhadalwe ngedola lase-America yena esazi ukuthi izisebenzi zakhe uzipha idola elingeneliyo ukuthi bathenga ukudla lokuthi bebhadale izinto.
Ithemu leli lokuphutshisa umnyaka limqoka kakhulu ngoba abafundi abagqiba izifundo babhala imihloliso, ngakho abazali bajabulela ukuthi ababalisi abakhalalanga umsebenzi. Isikhulumeli sezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro sigcizelele ukuthi ugatsha lwezemfundo lusalungisisa udaba lokuqhatshwa kwababalisi ukuze kuvalwe izikhexo ezikhona. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police namhlanje abophe amalunga amabili ebandla leMthwakazi Republic Party lomntwana oyedwa phandle komthethandaba oweHigh Court wobulawayo. Lokhu kwenzakale amapolisa ezama ukuvimba abekade bezophanyeka incwadi yokukhonona ukususwa kwamalunga awe-MRP ayisificaminwembili ejele eleKhami Maximum Prison besiswa eChikurubhi Maximum Prison eseHarare, omunye wasiwa eGwanda. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Amabandla ezombusazwe ikakhulu aphikisayo loZulu waseZimbabwe jikelele bakhala omkhulu umkhosi ngokubotshwa mahlayana kwabantu abaphatheka kwezombusazwe osekusiya kuqansa ezweni ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho lomnyaka ozayo. Umgcinisihlalo wabatsha kubandla leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mudenda Chilumbo uthi isimo sokuhlukuluzwa kwabamabandla aphikisayo singaqhubeka ngale indlela kuzawonakala.
Ababotshiweyo ngulwazi kanye loSindi Moyo babotshelwe indaba. Into abayibotshelwe ngeyokuthi thina besifuna ukuyopetitiona e-High Court ukutshela ama-responsible authorities wonke ukuthi we are not happy about the transfer of amaqawe ethu abasuswe eKhami besiswa eChikurubhi. That was our main agenda ngathi silayo namuhla. But before we petitioned amapolisa, the trigger phrase, the trigger happy, ZRP, babopha amalunga wethu awu-2. But thina sithi akumi siyaphambili ngokulwa till we get the justice that we are demanding. Engingathanda ukukhuluma ngokuthi u-Emerson Mnangagwa abekwazi ukuthi angabe lokhu ehlukuluza abantu bemathebelele nje, it will never end well.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Marshall Sibanda usola ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party.
Abotshele laba babili ubhuti losisi. Hayi, i-government yakhona vele injani. I-government yayila free and fair entweni zonke. I-government yeZimbabwe ayila ma-rights ila ma-left. So hayi kubotshwa vela kwethusa kodwa hayi kushuthi hayi khothi bazahlabeli nje ngoba kasibuyele mu saza siyavunyela khona bathi kuhlehla kwenqama isikubaleki yabi siyagoga kodwa yenza ukuthi hayi kwanamuhla laba babesithi bachayile 1-0 kodwa hayi lathi kusaza siyahlobisa.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo eMzilikazi unkosazana Nokuthula Masuku uthi kuyadanisa ukubona omama labantwana bebotshelwa ezombusazwe.
Ngokubotshwa kasisi obelela ilungelo labantu bakibo phambi kwe-High Court ebhagwele umntwana ekhala ngabantu bakibo ukuthi bahanjiswe kanjani eShukurubhi wayelisi bengalaqala. Omunye waseShukurubhi bambulala ebotshwe enyaweni lezandleni but akaze abulale muntu, akaze ayenze lutho just ngokulwela ilizwe lakibo. Sibuhlungu ngonqindozelo olwenziwa emathebelelenzi, sibuhlungu ngonqindozelo legovernment yaseZimbabwe.
Isikhulumi se-Citizens Coalition for Change kobulawayo uMnumzana Sweven Chirodza uthi ukubotshwa kwamalunga ebandla leMthwakazi Republic Party yikuphanjaniswa kokusetshenziswa komthetho ngohulumende.
Yikungasetshenzisi kuhle komthetho. Bona ukuthi amapolisa asesetshenziswa kubi nguhulumende ngoba isikhalazo sabafana be-MRP isikhalazo esilesisindo esaziwayo umhlaba wonke njalo ambona ukuthi kusiphatha kuhle njengabantu bakomthwakazi ukuthi nxa abanye bethu bekhala ngokuhlukuluzwa egugrawundi inketha betshabe ekhona ukuthi kulumhlukulo welizwe asitholi into esimele sizithole kuhulumende. Angikholi ukuthi into ngaletha isijeso lesi sesikhona sisetshenziswa ukuthi sihlukuluze abafana babo-MRP. Ngibona kuyinto embi kakhulu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abotshwe namhlanje nguSindiso Moyo lengane yakhe lomgcini sihlalo wemthwakazi Republic Party uLwazi Bhengaze Khanye. Lulotshwa lolu daba bebelokhe besezandleni zamapholisa eBulawayo Central Police Station besetheswa icala lokubangela udlakela. Ngeviki edlule ngolwesine ibandla lemthwakazi Republic Party liphe iZimbabwe Prison Services Commission amalanga amane ukuba baphendukise amalunga abo koBulawayo ngoba kungelula ukuba babe besiya bavakatshela ejele. Isikhulumi samapholisa uInspector Paul Nyathi uchaze ukuba ubengakalitholi ehofisini yakhe icala lamalunga awemthwakazi Republic Party. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli wezengeza West edalele eParliamente ongwebandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Sikhala, ubikwa esesizwa ngcono lamuhla. Lokhu kuza ngemva kokuphuma kodaba lokuthi uSikhala umane wagula ngendlela engaqondakaliyo entolongweni yeChikurubi Maximum Prison edolobheni leHarare lapho avalelwe khona. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuvezwe ngelinye lamagqwetha kaSikhala edabeni lokubotshwa kwakhe njalo eyisikhulumeli semuli yakoSikhala umnumzana Freddy Masarirevu. UMasarirevu utshelele umsakazi wokuba lanxa elokhe engophathekileyo uSikhala usengcono kulalokho akade eyikho khona ngesikhathi yena lonkosikazi Sikhala besiyambona ngesonto ngemva kokubizwa ngabohlangothi olugcina izibotshwa Olwe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS.
He informed me that on Saturday there were some people that came to his cell.
Ngomgqibelo uthi kufike abantu egumbini ahlalakilo asazi ukuthi yini ebisenziwa kodwa yena uthi bekusetshwa futhi bebeyisifica minwe mbili. Laba bantu baqala ukusetsha empahleni zakhe khona esitokisini nasekudleni kwakhe obokuleyo ndawo. Ngambuza ukuthi ubekhona yini ngesikhathi lokhu kusenziwa uthe wayetshelwe ukuba amele kude ngakho akabonanga lutho kulokho okwakusenziwa.
From a distance, so he was not in a position to see what was taking place.
Abe Zimbabwe Prisons and Correctional Services, ZPCS, babikwa batshayela ucingo, abe muli yakoSikhala, bedinga usizo lokuba elatshwe ngesiphangiphangi, ngemva kokugula okucatshangelwa ukuba angabe efakelwe itshefu ejele leChikurubi Maximum Prison, lapho avalelwe khona. Unkosazana Patience Sibanda, wenhlanganiso, Eye Zimbabwe Democracy Institute, ZDI, upha umbono wakhe phezu kokugula kukaSikhala.
Masikhangele ngokungenelwa okwenzelwe uJob Sikhala lalokho okubonakala angathi ufakelwe ekudleni, sinanzelela ukuthi kuthiwa ungenelwe yilabo kade bekhanya angathi ngabomthetho. So kulokhu kuveza ukubana uhulumende kumbe sesingathi ama-responsible authorities ku-prison ayekethisa umthetho, babamba umthetho ngesandla sonxele when it comes to i-security yama-opposition members.
Okwehlele uSikhala kusolwe kakhulu zingcwethi kwezombusazwe lokusebenzisana loZulu ogoqela umnumzana Effie Dlelancube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association. Nakora
umshonishwa bamphethe ngendlela embi okunye okumangalisayo okuveza kahle kamhlophe ukuthi izenzo kazikaguquki kusuka ngo-1980 kuvalelwa abantu abangelacala kubulawa abantu bangena esitokisini bayefela khona abanjengabo ubaba uLookout Masuku. Ngakho kakumangalisa ukuthi abantu bacabangele ukuthi uSikhala kungenzeka usedliswe uchef ukuthi mhlambe afele khona esitokisini kumba besesifa nje ephuma. Nxa sikhangela ngempawu zokusebenza zokuphatha abantu kusuka ngo-1980 kakwethusi lokhu ukuthi kungenzeka kunjani.
Imizamo yokuzwa icele labakuhlangothi labalondoloza izibotshwa emajele yehlule njengoba bezingakayiphenduli imibuzo eziyithunyelweyo ngesikhathi lolu daba lulotshwa. USikhala yena ophethe isikhundla zokuba ngumsekeli womgcini sihlalo ebandleni le-TCC eligqwetha elilwela ilungelo loluntu njalo elilunga ledale lephalamende ubotshwe mhlaka-14 Nhlangula ngemva kokuqhamuka kodlakela endaweni yenyatsime eChitungwiza esililweni sika Mo Blessing Ali omunye owayengumsekeli weTCC owabulawa ngocatshangelwa kuba ngomunye wabalandeli bebandla elibusayo leZANU PF umnumzana Pius Mukandi Jamba. Kunje uSikhala evalelwe ngoba esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela kanye lokwephula umthetho. Amagqwetha kahulumende athi wona uSikhala wafaka ividiyo enkundleni yokuxhumana yebulenjini onjongo yayo kwakuyikulahlisa amapholisa wona ayephakathi kokwenza uphenyo edabeni lokubulawa kukankosikazi Ali. Ubotshwe ndawonye lomeli weChitungwiza North edale lephalamende umnumzana Godfrey Sithole laye olilunga le-TCC kanye labanye abalitshumi lantathu okungabasekeli bebandla leli. Imizamo yokuthi atholiswe ithuba lokuhlawulela imali yesibambiso ibail lokhe isehlula sekukahlanu ezama ukukwenza lokho. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Umthethwandaba weSupreme Court eKenya usunqume ukuthi ngempela umnumzana William Ruto nguye owanqoba kukhetho olwaqhutshwa ngenyanga edluleyo elokudinga umongameli kulelo lizwe kulandela ukuphikiswa kwempumela yalo ngumnumzana Raila Odinga oyencintisana laye. Umthethwandaba lo uthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngemfanelo njalo kwakungela kuqilibezela. Umnumzana Odinga uthi uzakwemukela isinqumo somthethwandaba lanxa engavumelani laso ngoba uyahlonipha ezomthetho. Uthi bekulobufakazi obuningi obukhomba ukuthi impumela yokhetho ayiqondanga. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane saseZimbabwe esihlala eNairobi, Kenya.
Hayi abantu nje bebelindele ukuthi beze ukuthi induku izawela ngapi njengoba inkantolo enkulu kumbe ikhothe ephezulu isifaka isinqumo sokuthi ukunqoba kuka mnumzana uRuto kuyaqhubekela phambili kusho ukuthi ke abantu abaningi mina sengixoxe laba abantu baseKenya bathi well bona benzwa okwakumele bekwenze njengama citizens bayavota impumela yimpumela so iningi labo kungani baya ku accepta ngoba iningi labantu bathi well bona into abahlosane layo kakhulu kathesi ukuthi benakekele izimuli zabo baqhubeka isimpilo zabo kabafuna ukuthi behlale bedila ngendaba zepolitiki umnyaka wonke. Andikuhle futhi ukuthi umnumzana uOdinga njengo statement uwamkelile ukuthi iSupreme Court isinqumo sayo well si final lanxa engavumelani laso khona kana kuzasiza ukuthi kungabi lodlakela lodlame elizweni. I think abantu abaningi bathi well i team yona lengenayo kayiphiwe chances bona ukuthi iyaphetha ngani. So ngibona ngani well akasilindeni sibone ukuthi u-5th president weKenya William Samoei Ruto lomfowabo Rigathi Gachagua ukuthi bazaphatha njani umsebenzi kusiya phambili. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo isizalane seZimbabwe esihlala eNairobi eKenya obexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Bekungabi zwawozwayo ngempela nsonto ngemva kokunqoba kwebandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, ekhethweni lwama-by-elections kumahodi amabili phakathi kwamathathu akade evotelwa eBulilima. I-Studio 7 ixoxe lo nkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC oveze injabulo enkulu ngokunqoba kwebandla lakhe ebelikhankasela ngaphambilini kokhetho. Kodwa esola ngokuthi ngokwethuselwa abahlangane lakho ngaleso sikhathi athi beluvela kubasekeli bezanu-PF.
Okokuqala ngithanda ukuthi ngithi mina thina njengebandla ele-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa singenile ku-Ward 1 eBulilima. Isizwe siyacela ivoti ebantwini, sakhuluma labantu, sibabuza izikhalazo zabo besitshela, sibathembisa ukuthi sizazama ukulungisisa izinto zonke abakhuluma ngazo. Sithe silokhu sikhankasa sinjalo, imota ekamunye akade esebenza layo uMrs. Maplanka yathathwa ngamapolisa. Isizathu singeso ukuthi imota leyi lama number plate South Africa kodwa ibithwele ama members awe-CCC. Ngingazi ukubana kulicala na ukuthi imota elama number plate South Africa ayisavunyelana ukuthi ithwale ama members awe-CCC.
Ibandla le-CCC labika lisithi bekulodlame ngesikhathi sokukhankasa lapha eBulilima lokwethuselwa obekusenziwa ngabantu bebandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yakulandula lokho njalo bathi ibandla labo kalizange lithusele muntu, njalo futhi akulalo labufakazi bokuthi kwake kwenzakala konke kunokwelikujona. Kuyini okwenzakalayo?
Kansela wethu ubengekho emzini wakhe, kwafika abantu, abantwana bambikela ukuthi kufika abantu bayethusele ukuthi ubakwenu kayiyekele lokhu akwenzayo ukuthi melele i-CCC. Kwaba lomunye umbiko esawutholayo eNyabani, bayethuselwa amanye ama-members e-CCC ukuthi thiyanani le-CCC yenu nalingayekela lizasibonela. Yizo izinto esihlangane lazo zona lezi. Kodwa thina sizingenele kuhle ebantwini, sazikhampenela kuhle, sacela ivoti labantu, sibathembisa abantu kubana sizazanga ukuthi silungisise izikhalazo zabo. I-ZANU-PF ithembisa abantu kubana nxa bengavota ngomgqibelo ngomvulo bazanikwa amasako omunye. Kwakuya imota egedini voti yaqalisa ukuhanjiswa lapha lalaphiyana, kwathiwa khona abantu bengavota ngomgqibelo ngomvulo izabe izodipha amanzi. Iminyaka engu-42 imigodi ingalithi, iminyaka engu-42 abantu benganiki ukudla.
Unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC obexoxa le-Studio 7 ngocingo wobulawayo. Kusenjalo sibuye saxhumana lomnumzana Mangaliso Ndlovu okhokhela ibandla le-ZANU-PF eMathebeleland South osipha umbono webandla lakhe mayelana lokhetho lweBulilima.
Ngemva kokhetho esibelalo, thina siyi-ZANU-PF ibandla elibusayo, sibe lokudana kakhulu ukuthi amawadi amabili esasinqobile kiwo ngo-2018 awasiphanga impumelelo ebesiyikhangelele. Kodwa kusipha njalo umlando lo mfutho wokuthi sibuyele siyokhuluma labantu bakithi. Sivele singabantu abangathandi kuba ngumsindo phandle, sifuna ukuthi sikhulume labantu, sizwisise lapho abadinga ukuthi aluba kuyaqondiswa khona. Angizu ukuthatha isikhathi ngikhuluma ne-CCC, I think ibale imlomo yabo ukuthi bazikhulumele lezifiso zabo. Kodwa engingakuthembisa ukuthi ngemva kokucubungula ukhetho esibelalo, siyabuyela siye ebantwini sethu sifiso ukuthi siphendukise amawazi ethu ekhaya.
Izithembe kangakanani ukuthi iBulilima izabuyela ezandleni ze-ZANU-PF?
Vele iBulilima isiyo esethu sayo, siyayazi ukuthi abantu singakhuluma labo bayasizwisisa. Kule phutha elenzakeleyo esizalihlalela phansi silicubungule, sibone ukuthi nxa kufika i-8 to 9 months lezi ezizayo sisiye ekhethweni, siwaphendukise ngoba sibona kuyindlela elula yokuthi sithuthukise izigaba zethu zonke. Njengoba sazi ukuthi kumawadi wongu-22 aseBulilima angu-21 ebekuZANU-PF, so sesilahlekelwe yila amabili esifisa ukuthi waphendukisa.
Kulembiko yodlame olube khona phakathi kwebandla le-CCC lebandla le-ZANU-PF, angazi ukuthi ungathini ngakho ngoba
abe bandlalisi sisi bathi iZANU PF yiyo ebivele ichotshezela lelo dlame isethusela abantu.
Angikwazi ukuthi lokhu kuvela ngapi. Ngibona ngani sokuqakathekile ukuthi hayi khathesi abantu ke sesikhangelane emehlweni. Akuphathisi ukuthi sicabanga ukuthi sizahambisa ezepolitiki ngamanga. Kunceda abantu khona lokhu. Khathesi akula muntu, the majority yabantu in fact balamafoni baza baya kurekhoda ividiyo, i-audio yini usethusela. Ngubani oke waletha ubufakazi obunjalo? Even nginje ngike ngezwa kuthiwa kube kwaba lesehlakalo kodwa kanye okuthiwa uThokozani kuphi bake baya komunye umama esila ephathini besiyamethusela. But sakuthatha njengokuthi hayi ngama-frustrations abo ku-ground. Akusiyo nto esesingayibangela umsindo. Okudanisayo sibili ukuthi yibo abazahamba phambili bekhuluma izinto ezingekhoyo okwakuqala. Okwesibili bayathanda nje khonokho ukuthi kukhanya kugcona abantu kungela sizathu.
Umnumzana Mangaliso Ndlovu ukhokhela ibandla leZANU PF esigabeni seMathebeleland South obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Usuqhitshiwe umcimbi wesikhumbuzo senkosi uMzilikazi owenzelwe eMaryland kusukela ngolwesihlanu. Umnumzana Ronald Lizwe Moyo ngomunye wabahambe emcimbini lo. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kuqakathekile ukukhumbula inkosi uMzilikazi lokuvuselela amasiko.
Ukuza kwethu lapha ikuzokhuthazana, ukuzofundisana, ukukhula ndawonye, kuthi ubuzwe bethu buvele buyini. Phezu kwakho konke lokho thina sesibadala, sesukuthi abantwana bafunde bazwisise lezi zinto. Yebo bazazikhethela, kodwa ke ayikho akuna muntu ophila engaphili nokosiko lwakhe ngokunguye bakhe, uyabulahlekile. So sifisa ukuthi sikhumbuzane, sikhuthazane, sifundisane ngobuzwe bethu.
Yes, sizokuthokela lawe khonapha kukhona okwethulela uZulu. Kuyini okwethulele abantu khonapha?
Yes. Engothulela uZulu bekuyikuthi athi isizwe sona sakhiwa ngani kumbe njani. So-ke isizwe njengoba ngithilo seyene kakhulu esikweni lethu. Kwakukhona inganekwane zazizakha isizwe. Kwakukhona izingoma zazisakha isizwe. Kwakukhona imbongi ezazihaya izinkondlo zazisakha isizwe. Kwakukhona ukulibhana kwakusakha isizwe. Every day sengikhuluma ngesilungu, insuku zonke lapho abantu ade behleli khona yokufana nokuthi abantu basezifundweni, omama namankazana mabehleli bendawonye begiga, bechola, bepheka, bekufundiswana izinto eziqakathekileyo. Obaba labo namajaha bekufundiswana, kumbe sekweluseni lokwisikhathi sokufunda. So isizwe sethu sibunjwa lulimi losiko lwaso. Lokho kwenziwa ukuphila kwethu konke. So ukubuya lapha kufana nokuthi izikhuni ezizohlangana ndawonye zenze ilangabi elizabilisa imbiza yobuzwe bethu.
Yes, ngathi-ke abantwana-ke kuyini elingabafundisa nakhona ke likwenza khonapha?
Wonke umntwana obuyileyo lapha bazazibuza imbuzo esikufisayo, yingwabungwabo ngesilungu esithi curiosity. Sifisa abantwana babe ne-curiosity yokuthi athi vele sivela ngathi, bavela ngathi bona, ubuyibo bona, bese bedingisisa-ke ngezindlela zabo, kumbe basibuze thina, kumbe bacubungule kuzingwalo seziyotshiwe, kumbe bakhulume labanye abantu. Kodwa-ke ngaleyo ndlela nxa kuvele sokulengwabungwabo yokufunda, kuba lula ukuthi isizwe sakheke.
Umnumzana Ronald Lizwe Moyo udabuka eZimbabwe ubexoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ese-Upper Marlborough esabelweni seMaryland kwele Melika. Live Talk namhlanje sikhangela ukuhlukunyezwa kwamabandla aphikisayo ababotshwa nokuvalelwa ejele mahlayana besalelwa izicelo zokuhlawula isibambiso sebail. Singakehlukani, sigqiba lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Oliver Lelisayo yimi uGaino Gumede Saidi ngifita sidibane njalo ngo 6:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 6:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.